Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba isiphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Elingali tshona njani izilukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku-3 Nhlolanja 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
abahlali beGwanda lathi sithikibile siyamangala kakhulu ngokwenzakalayo. Asoke ukuqala ukuthi amaphoyisa kufuze ukuresponda to izindaba ezifana lezi. Kumele amaphoyisa kumele bebereki bela konke kumabhokisi lana oneneni ukuthi bekushwezele umsebenzi. Kuinto imali i-community yokhulisha kwe-community ukuthi kufoke bekwazekwanza nawo kudika lezi gilamkhuba lezi zifile into ezincane ezinjalezi.
Izakhamizi zeGwanda zisola amaphoyisa elidolobho ngokuphuza ukuzolonda isidumbu sowesilisa ocatshangelwa ukuthi engabe ezibonele emavinkilini awebhugama.
Sekuyisikhathi sokuthi sibhekane nayo ngqo i-COVID. Abantu sokumele beqale manje ukuthi beqhubeke ngempilo zabo. Abantwana besikolo bebuyele esikolweni befunde. Sesiyathembela khona ukuthi begqoke amamaski kuphela kwenze ukuthi bekwazi ukuthi befunde. Umuntu kakwazi ukuthi ulayo isanitize, ulayo imask. Sanitize yourself every time. Ungoba impilo kumele iqhubeke.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa sezemukele ngenjabulo ukuyekethiswa kwemigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus kulelo lizwe. Abazancedisa kukhetho lwama-by-elections oluqhutshwa ngenyanga ezayo baqhubekela phambili ngemikhankaso yabo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Izakhamizi zeGwanda zisola amapholisa leli dolobho ngokuphuza ukuzolonda isidumbu sowesilisa ocatshangelwa ukuthi engabe ezivulele emavinkilini awephakama. Amapholisa athethe amahola amahlanu ukufika kulindawo kungenani lokuthi lumango uyimzuzu emihlanu nje kuphela lalapho uhamba ngemota. Amapholisa eGwanda abeselinde imota yenkamba yegudu ukuzothwala isidumbu lalapho sebefikile bengelabhokisi okudale ukuthi umufi agoqelwe ngamakhadibhokisi langamalembu engakafakwa emodeni. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Zisele zikhuza imihlolo izakhamizi zeGwanda ngemva kokutholakala kwesilisa obefile phambi kwezitolo zephakama namhlanje kuseni. Kuthe kutshaya ihola lesikhombisa uZulu ebesebuthene kulezi zitolo ukuze azozibonela ngawakhe umufi oze wathathwa ngehola letshumi ekuseni. Umnumzana Dipolas Jazi oyisakhamuzi esenondo ngumunye walabo abagijime bafika lapho besizwa ngalo umonakalo.
Akalani nebakalani lephoyizethi yakhona naseyayazikhanyela laphana abayibekile enyaweni zakho amapholisa. So akuyaqinisela ukuthi kazange efakwe staff, hhayi umuntu layo lama-problems akhe labaziwe khona ngalo mbelonke kuthiwazo. But okuyisho endikhala ngakho kakhulu ikhona oko ukuthi i-government yethu kumele ithathe inyathelo entweni ezinto. So kathi esizinda lokhu zikazimnukisa umuntu lwana asento erayithi kula bantwana kulani nala. So asento erayithi kwi-society lezi asikuvumeli.
Okugcizelelwe ngunkosikazi Ntombizodwa Dube wephakama othi abakubone namhlanje kuyethusa.
Sizubuhlungu singabazali sazala. So umntwana ebelokhu elele lapho umuntu yinhlanza. Ndizama ukubiza amapholisa basithathele umuntu wethu lo. Umuntu yinhlanza uyonakala kathe bona uzwa njani uyangethusa.
Lalapho sebuyile amapholisa ebengelabhokisi lesidumbu okudala ukuthi badinga amakhadibhokisi lamalembu ezitolo ukuze bagoqele umzimba womufi. Umnumzana Wellington Naro olilunga lenhlanganiso yabahlali bakuleli dolobho eGwanda Residents Association uthi uZulu uyazibuza ngokuziphatha kwamapholisa aleli dolobho.
Kwinto elihlazo kakhulu community ukuvayela ukuyephula isiko lomkhuba wendawo yakithi. Abahlali beGwanda lathi sithikibile siyamangala kakhulu ngokwenzakalayo. aso kokuqala ukuthi amapolisa kufuze ukuresponda to ama izindaba ezifana lezi. Kumele amapolisa bebela konke amabhokisi lana oneneni ukuthi befezele umsebenzi kwinto emali ze-community yokhuleshwa kwe-community ukuthi pho-ke bazakwanza nawo kudika lezi gila mkhuba lezi zehlulwa into ezincane ezingalezi.
Isikhulumeli samapholisa ezansi emandebeleni unkosikazi Loveness Mangena kaphendulanga imibuzo esimthumele enkundleni ebulenjini ye-WhatsApp. Ukanti lapho sizama ukumtshayela ucingo ebengadobi umakhalekhukhwini wakhe. Omunye wamapholisa obuye kuzothatha isidumbu utshele uZulu ukuthi amabhokisi akobulawayo lapho ahambe lezidumbu okumele ziyohlolwa. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Izizalwane zeZimbabwe sezemukele ngenjabulo ukwekethiswa kwemigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus kwele South Africa. UThuso Khumalo usipha lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Izizalwane zeZimbabwe zithi ukwekethiswa kwemigoqo yokwenqabela i-COVID-19 kuzabapha ithuba elihle lokuqhubeka ngempilo kungekho okuphazamisayo. Ngokwemithetho emitsha, abantwana besikolo bonke bazaqala ukufunda malanga wonke kusukela ngomvulo. Imithetho ebilawula ukusondelelana kwabantwana isiyesuliwe. Umuntu osehlaselwe umkhuhlane we-corona kodwa engalazo izibonelo akusadingeki ukuthi ayizivalela endlini kodwa uselelungelo lokuya emsebenzini enjalo lokwenza loba yiphi imisebenzi yakhe yensuku zonke. Ohlaselwe yilo mkhuhlane lwezibonelo zalokho ukhangelelwe ukuzivalela endlini okwensuku ezisikhombisa kuphela hatshi ezilitshumi njengalokho obekusenzeka. Kungaze kube lobufakazi bokuthi uhlangene lomuntu ole coronavirus akusadingeki ukuthi uzivalele endlini nxa kungela zibonelo zokuthi lawe usulayo. Abantu sebengahamba kuze kuse njengoba usukhijiwe umgogo owenqabela ukuhamba kwabantu. Umphathi ndaba ofisini kamongameli uMnumzana Mondli Gungubele uthi lokhu kwenziwe ngemva kokunanzelela ukuthi lwehla ulaka lokumemetheka kwe-coronavirus elizweni.
The rationale for this amendment is informed by the proportion of people with immunity to COVID-19.
Lokhu sikwenza ngoba kunobufakazi bokuthi iningi labantu selilawo amasosha okuzivikela ku-coronavirus,
which has risen substantially exceeding 60-80% in severe sero survey.
Iningi lezalwane zeZimbabwe zithi lezi zindaba ezimnandi kakhulu. Abaningi balahlekelwe imisebenzi ingqale imigoqo ethulwe kusanda kuqala u-2020. Abasebenzayo labasebenza endaweni zokudlela bese kusiba nzima ukuthola imali ethe xaxa njengoba imigoqo ibisenza kube nzima ukuthi abantu baphume ezindlini bayekudla kulezi ndawo. Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Mlungisi Thabala uthi sekusobala ukuthi vele abantu bazaphila layo i-corona okwesikhathi eside.
Sekuyisikhathi sokuthi sibhekane nayo ngqo i-COVID. Abantu sokumele beqale manje ukuthi beqhubeke ngempilo zabo. Abantwana besikolo bebuyele esikolweni befunde. Sesiyathembela khona ukuthi begqoke amamaski kuphela kwenza ukuthi bekwazi ukuthi befunde. Umuntu kakwazi ukuthi ulayi sanitize, ulayi mask. Sanitize yourself every time ngoba impilo kumele iqhubeke.
Abanye bathi lokhu kuqakathekile njengoba kungumnyaka ukwethekelela amaofisi kahulumende amaningi kulandela kumiswa kokusebenza kwamaphemithi abo. Abaculi labanye abaphila ngokuthokozisa umphakathi bathi kuzabavulela amathuba okusebenza. Inani labahlaselwa yi-coronavirus kwele South Africa ngelanga selidlalela kuzinkulungwane ezinhlanu around 5,000. Okulinani elehle kakhulu xa kukhanyelwa ukuthi bake bafika kuzinkulungwane ezilitshumi lesithupha 26,000. Ababulawa yilo mkhuhlane ngosuku badlalela phansi kwamakhulu amabili below 200. Abavalelwa ezibhedlela ngosuku bahambela kukhulu 100. Phakathi kwabedlula izigidi ezintathu lengxenye over 3.6 million asebehlaselwe i-coronavirus selokhu yaqalayo iningi selasila. Kwafa abedlula izinkulungwane ezisitshiyagalolunye lengxenye over 95,000 kanti kabalokhu begula ngalo mkhuhlane ngokwesibalo sayizolo bedlula kancane izinkulungwane ezingamachumi amathathu lengxenye 55,856. Ngimele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Babikwa sebeyizigidi ezedlula ezine 4.3 million asebehlatshwe ijekiseni yakuqala yokuzivikela kugciwane le-coronavirus. Kuthi asebehlabe amajekiseni amabili bayizigidi ezedlula ezintathu 3.3 million. Abazinkulungwane ezedlula ezingamachumi edlula ayisithupha 61,244 bahlatshwe ijekiseni yesithathu. Kusiyaphela usuku lwayizolo kulabantu abangamakhulu phose amabili 161 abafunyenwe bele coronavirus kwabhubha ababili, kubika abogatsha lwezempilakahle. Icele le-MDCT elikhokelwa ngunkosazana Thokozani Khuphi namhlanje liphunyeke emthethwandaba udaba lokuzama ukumisa icele likamnumzana Douglas Monzora ukuba lingasebenzisi imali elisanda kuyiphiwa nguhulumende phansi komthetho oyi-Political Parties Finances Act. Umcebisi kamakhuphi umnumzana Ntando Ndlovu uthi umahluleli wedale le-High Court uthembise ukuba uza kwethula isinqumo sodaba lolu ngokuthetha kulandela okwethulwe ngumakhuphe labecele likaMonzora. Icele likaMonzora linikwe nguhulumende izigidi ezifika phose ikhulu lengxenye yamadola eZimbabwe, i-$149 million. Kasenelisanga ukuxoxa ngalolu daba lomnumzana Witness Dube ophethe uhlangothi lokwethulwa kwembiko kucelele MDCT ekhokhelwa nguMonzora. UNdlovu utshele Studio 7 ukuthi akwaziwa okuza kwethulwa lidale le-High Court.
Okwamanje siphuma emthethwandaba lapho kade ziphikisana ngokuthi ngobani okumele bathole imali ye-Political Parties Finance, ukuthi yithi i-MDCT ekhokhelwa ngudokotela uKhuphe kumbe i-MDC Alliance. Esikuthandayo ngalokho ukuthi kuphumile njalo kuvelile ukuthi uhulumende weZimbabwe usebenza labanye bethu laba ukuthi ahlukumeze dokotela uKhuphe, ngoba kuvelile enkantolo ukuthi vele imali Political Parties Finance yanikwa icele likaMonzora. La noma kunjalo siqhubekile ngokuthi siphikisane ukuthi noma sinikiwe uMonzora kufuze ibanjwe indaba leyi isadingidwa ukuthi ngobani omele bathole imali Political Parties Finance. Kuchaziwe kabanzi kwavela ukuthi khona uMonzora kabala lungile lokuthi bathole imali Political Parties Finance ngoba sebevumbe ibandla elitsha okuthiwa yi-MDC Alliance. Kuvelile kabanzi njalo ukuthi ama-judgment ayephuma e-court kufuze alandelwe, kube le-consistency e-court, ungatshintshwa indlela zakhona okubanjwa ngazo izinto ema-court. Okunye okuphumileyo yikuthi abantu laba abathi bayi-MDC Alliance sebezixotshile kubandla le-MDCT, yizinto zonke abangaziphikisiyo lezo. Kodwa ke thina njengebandla le-MDCT kasilalo ithemba kumadale lawa kumthethwandaba leyi, ngoba abantu bakaMonzora bajayele vele ukusitshela ugwaba ngokuthi yibo ababhala amanye ama-court judgment.
Umnumzana Ntando Ndlovu ngumcebisi kankosazana Thokozani Khuphi. Okwelinye lamacele e-MDCT kube protocol Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Abazancintisa ukhetho lwama-by-elections olukhutshwa ngenyanga ezayo baqhubekela phambili ngemikhankaso yabo kobulawayo. Abanye bathembisa ukulungisa izikolo, ukuthanyela ingcekeza edolobheni lakobulawayo lokunye okuninginingi. Okuningi asikuzweni kuGibbs Dube esethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Unkosikazi Esther Khumalo okubandla le-Republican Party of Zimbabwe ofisa ukuba ngukansela kuward 12 usebhoda indawo ezishiyeneyo ekhuluma loZulu ngaza kwenza engavotelwa.
Yathi, omama siyakwazi ukumela ilizwe lethu, isigaba zethu. Labo mama banezidingo zabo, kunje silezidingo zethu ukuze lathi sikhululeke. Kodwa nxa singalamama osimelayo akulalutho oluvelayo. So ngasukuma njengomama ukuthi hayibo into enziwa ngobaba lathi siyayikwanisa lathi siyalimela ilizwe lethu ilizwe ngelethu sonke osilabo baba
unkosikazi Khumalo uthi kuningi okumele kulungiswe kubulawayo
White 12 kulabantu abadala kakhulu abangasakwanisi lutho izindlu ezinye zivaliwe ngendaba yezikwerethi ezinye zivaliwe ngendaba yamagesi abasakwanisi lutho abasela bomkabo so ngunanzelela ukuthi kuyadingakala ukuthi ngingumama ngikhangele lezi zinto ezinjalo njalo lezikolo zethu azisalunganga sezidilikile lamafloors akhona segugile so ngazinikela ukuthi nxa ngaba ingxenye yaleli bandla ngimele izakhamuzi zakuvile 12 lami ngingenza okufunwa ngabantu
ibandla lezaphula lo liyakhankasa endaweni ezishiyeneyo ubakhankasela ngamandla ngumnumzana Mavuso Jabalala
sanyekanye sanyekanye
wathu
into leyo ayisoze yafayafa ayisoze yenza njani ayisoze yafayafa izaphu ingangena phansi yevumbuluka laphana ilokhu iyizaphu bantu bakithi yafungelwa
sanyekanye sanyekanye
kulandela izombusazwe umnumzana Nkululeko Gobalanda Mathe uthi balutshwane abaphikisayo ababonakala ebantwini
laba abantu abafuna ukuvotela manje kube kumbe mhlawumbe ma bengazama ukuthi bakhulume nge-devolution of power ukuthi bezame ukususa amandla lana phezulu baweze phansi i-system yebambileyo kakhulu kwenzela ukuthi ibhotini ithulise nsiko axotshwa imithova yonke khonapha
kudingwa abazamela inkulumane lephumula edale lepalamende kobulawayo kulezinye njalo indawo okuzavotelwa amakhansila ngimele istudio 7 ngisemaryland ngingugibs dube
lokhu sikudaba lunye abancintisa bemele ibandla le-Citizens Coalition for Change bathi bahlangene lomkhokheli wabo umnumzana Nelson Chamisa namuhla eHarare belungiselela lolu khetho. Omunye obukulo umhlangano ngunkosikazi Sichelesile Mahlangu ozancintisa kusikhundla sokudinga uzamela iphumula edalele ephalamende. UMahlangu uchasisele osithandekile emhlanga we-Studio 7 umkhankaso wakhe.
Ngamukela kakhulu ngoba abantu abaningi kube buhlungu kibo indlela engirikholwe ngayo ngoba bebengakukhangelelanga ngoba bona yibo ababengikhethe ngingakhethwanga ngumuntu osemashingo ngangikhethwe ngabantu bephumula so kibo nakuba-election siqedelane lapho ngoba namuhla bazabala kunyizipepa ku-MP wabo se-reinsestiwe the following day hayi sekubudokhiwe so besekubabisele emuva in terms of ukuthi bezwe balethe izikhalazo zabo ziye ephalamenti even though bengikwanisa ukuthi okunye bebesizakuletha la ngiphathele kwamanye ama-MPs besiye ephalamenti bona bebefuna mina uqobo abangibo abangikhethayo futhi ngibuye nakho konokho abangithume khona
labo-ke abanye oncintisana labo awesabi ukuthi mhlawumbe labo balosekelo olukhulu
ngeke ngibe sabe mina ngoba ngiya already ngingumuntu ade esebenzela ebantwini angizange ngumuntu kube ngumuntu obalekela ebantwini yebo khona nxa ungumuntu akutho ukuthi kufanele ungabi layo kufanele ube layo itiye ngoba abantu ngithe nginanzelela engiyethisana labo bonke nabantu bangomama kodwa mina njengomama owamentwayo owaqeqetshayo kakhulu ku-mentorship ngumuntu onexperience
ngani bangakuvotela kakhulu ngoba abantu lokho bekhola lokho yana ukuthi wesilise ngenza ngcono
hayi abantu sebekwazi abantu banazelela ukuthi umama unolesihlelo umama ngoba isikhathi esiningi sinawo sibe sabalabo ama-MPs angobaba baba angeke ngibathole bayenza ityabo baba akakho konke kutsola bathina ngikeng ngibona ngabona kule gepu igepu ihuba kakhulu ebantwini mina ngathembisa abantu ukuthi ebuseni ebumangini ngike ibhini ebantwaneni amayuti njengamayuti ngiyazitshintsha ngibe ngumyuti ngingene labo but abaningi bakube sula khona kuyami u-m t abonakale maybe ezinhleni it was the rain futhi umbone u-m t emhleni but mina sengibonakala indawo zonke yebo bengingeke ngingene yonke indawo ifale yonke ikhumula kodwa ikakhulu bengiseta ngibe nabo.
Lo ngonkosikazi Sicelisile Mahlangu ozancintisa kukhetho lokudinga uzamela isigaba sekuphumula kobulawayo ephalamende obeqoqa ecingweni leStudio 7 eseHarare. Kuhlelo lwe-Life Talk lamhlanje kuhlelo wasihluzeni bomama sikhangela ukwenziwa ngabesifazane. Isikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ngobekhokhela amalecaca awe-Islamic State u-Amir Mohammed Said Abdul Rahman al-Malwa ubulewele ibutho lakwelemelika namhla kwele-Syria. I-Associated Press ibika ukuba lokhu kwenziwe libutho elilolongwe kakhulu elemelika. Uhulumende wakwelemelika uthi bonke babubutho abahlasele indawo lapho u-Al-Malwa abetholakale khona babuyele ekhaya bephelele. Umongameli Joseph Biden utshele intatheli zindaba ukuba ukubulawa komkhokheli wamalecaca la kutsho ukuba uhulumende wakhe uzama ukuvikela uzulu. Kudubuke umkhumbi othwala amafutha atshiyeneyo namhla eDelta State kwele Nigeria wabhubha abantu abalitshumi. Isikhulumeli seShaba Oil Exploration and Production Company sithi kulumathe umlilo owesabekayo umkhumbi lo ungakadubuki. I-Associated Press ibika ukuba amapholisa asahlolisisa udaba lolu. Umanyana wamazwe akuzwekazi le-Europe kanye lele-Melika we-North Atlantic Treaty Organization uthakazelela ukuba ele-Melika seliza kuba lamasotsha amaningi emazweni aduzanile le-Ukraine lapho ele-Russia elilakho ukuhlasela khona lisithi akumelanga lingene kumanyano lo. Iziphathamandla zomanyano lo zithi kuqakathekile ukuba ele-Melika libe lebutho elithe xaxa duzanile le-Ukraine ngoba akwaziwa okungenziwa ngele-Russia. Lokhu kubikwa i-Reuters News Agency.
Inani labantu ababhalisela ukuvota ezigabeni zeMandebeleni lokhu liphansi kakhulu kungakhathalekile lohlelo lukahulumende olokuya ebantwini ukuthi babhalisele uluhlu lwabavoti. Isigaba sokuvota kumbe i-constituency simele sibe labantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili lanhlanu 25,000 kodwa ezinye izigaba zibikwa zilabantu abaphansi kwaleli nani. Kusitsho ke ukuba kungaqhubeka kunje ezinye izigaba zizanciphiswa luhlelo lwe-delimitation. Kambe kungaba kuyini okubangela ukuthi abantu bezigaba zeMandebeleni bengabhalisi ngobuningi? Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula ezombusazwe umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu endawonye lesiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma onguye osungula lingxoxo.
Uyazi mina sokundidalisa ingqondo okuyintokono kungoba nxa ukhangele bengibona ngazi ukuthi sekuthize yonke into mayelana ngokuthi sikhuthaza abantu ngendaba zokuvota lezi. Amalunga wonke ayagijima, i-ZANU-PF iyagijima, abe-MDC babonele bayagijima, ngalesi sokulale i-Triple C yenza nabo bayagijima. Kula ma-programs amaningi even lapha ngilalele ku-Sky Metro FM isiteshi salapha koBulawayo bakhuluma ngako phose nsuku zonke bebisa ama-programs kulamanye ama-companies that even sponsor programs bengena ehlelweni wabana bekhuluma everyday ekuseni bezama ukukhosha guys abantu la basuka beyovota pho ukuthi kusuke kuthini mina sokungididalisa ingqolo ngoba abantu angazi baba kunandelela ukuthi kona at the end of the day kuyasibulala njengobulawayo ngoba sizochona sithathelwa siqhunyelwa amanye ama-constituents kale sisilethwe lufu sizagcina sesifika mebhizotana sesilelelakwe-9 kumbe-8 ngoba okuyinto esi-affectayo in terms of i-national cake ngoba singathi ikeke lingaka linje so phela ususithi yona hhayi I say well inani elingaka sesiyinani elincane elingaka angithi even nalocezo lakolo oluqhunywayo lalo luyancithiswa futhi
iye lezwana lodaba lolu Mnumzana Ndlovu wena ubona njani ukuthi kathi kuyini okungakubangela ukuthi abantu bengafuni ukubhalisela ukuvota
I think kukabili khona uma ukhangelisisa kahle kula lokhu ukuthi kunabantu aba-actively involved ekudiscourageni abantu ukuthi bangavoti bangathathi iphathi kuma-elections awezimbabwe because i-Matabeleland iya-ignowa uma kusiya phambili ayila less ku-political identity yezimbabwe so kunabona abana nje abazibuhlungu abazitshela ukuthi hhayi thina asingavotini and kanti kunamaphathi afana ne-MRP lezi ezitshela abantu direct ukuthi singavoti vele entweni leyo so ngathi ndebele singathi bezibalela ukuthi ukukhalala ngenxa yokuthi umuntu uzwa engekho engaphathwanga njengephathi yomuzi awesethi hhayi asiyekeleni le nto nje ngoba kwenzelwa bona bakubheka ngale ndlela bona bathi ma kuvotwa kulaba abasemathebeleni abamele izanu abasemathebeleni abamele i-M D C nabamele i-C C yakhona bazimele bona bamelanga abantu ngoba it doesn't translate to anything after ama-election imathebeleni nje sisala ukuthi i-election kuphela ama-promises abe khona nawa abantu ababemele amaphathi ayehlukeneyo abanaphawa abayinikwayo ukuthi babuye bazosebenzela abantu babo kwamaqhina esibili yilaba abaku-survival mode because kulokukhathazeka lokuhluphe okukhulu kakhulu emathebeleni bese bezibuza ukuthi kanti mangisuke lapha ngisiyavota instead of ukuyehekhangisa amatamatisi isizathu yikuthi so i-politics kulaba besi-2 ayila meaning vele ayilethi isitwala emganwini ayilethi imbida ayilethi inyama bese bezibuza-ke ukuthi ngisiya
ngalelayini yokuvota hayi kuyezwakala Mnumzana Chuma wena uthini ngaloko okukhulunywe ngubaba Ndlovu
ekhanda sibili indaba le la kwana sila kutshoyo kukhona kuyatholakala bakhona abanye asebekhona ukuthi hayi lokhu akuncedi lutho akuthinti lutho bakhona abanye ababesithi kona mhlawumbe njengoba sobuya amaphathi amatsha njengoba sikwazi ubana M D C side 21 years ibusa lapha emadorobheni especially lapha koBulawayo kodwa akulanto ethintileyo instead into zilokhu zisiba nzima zisiba lukhoni kudilika kufadalala umuntu acina segive up in the whole system abona vele kanti vele uvote wakonasabezivotela njengoba vele ungasele kungenalutho olunjani oluzatshintsha so ye kuningi sibili angeke ngathi kona bamamkhosile sibili uyitshayile sibili kwabana ngezinye zezizathu plus ezinye zezizathu maybe mhlawumbe ikhona kwamntona abantu abaningi mhlawumbe vele abasekho lapha sikhuluma kunje susa loku siloku sidinga abantu kanti sidinga abantu vele asingezihambele kogoli kumadiaspora nendawo ezishiyeshine ezinjalo ngoba ezelo nje usuzibuza ukuthi why kanti sikhuluma so ama-centers ebodi naw asebiswe ebantwini kanye sekuma-doorsteps abo so kuyino ungabe sokusayehlula konapho ukuthi umuntu enjani ayobhalisa ukuvota so kuyedula niqala umtshela ekhala ukuthi hayi kukhatshana asuze ufinele kuyafika khona le edrobheni imali yokugada lani lani nanku sokubuye emnyango wakho but still kuloku ufana nje kuphela into yabona so khona ufana futhi ngobona umele sikukhayona le mhlawumbe lako sikhuba ngento vele evele nje isizivele yodwa mhlawumbe abakho abantu bankona soku sidinga abantu bona bona bevele nje bengekho so maybe kaeekhona ukuthi ona maybe singake siyenze i-sensus le sike sibalane sibonti kanti vele sibangaki njengokuthi khona apha ephela ndaba uzathola ukuvoti kurejista abantu begalwa abangu-16,000 ake sibalane sibona ukuthi ona vele ephela ndaba abantu bangaki antabo then sesiqala-ke ukuthi si-consolidate sesivela mabe mhlawumbe kustage nale i-sensus ukuthi sibonti mhlawumbe siyehloko sifuna ukucabangela into engayisiwo ukuthi hhayi sikhona sibaningi kukanti-ke hhayi asikho asibaningangako
Umnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla lezanu PF exoxa endawonye losicubungulayizo mbusazwe umnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela izakhamizi zeGwanda zisola amapholisa aleli dolobho ngokuphuza ukuzolonda isidumbu sowesilisa ocathangelwa ukuthi angabe ezivulele emavinkilini awephakama
abazancintisa lokukhetho lwama-by elections olukhutshwa ngenyanga ezayo baqhubekela phambili ngemikhankaso yabo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande ngesithi asibaneni njalo sikhathi sinye kusasa kumbe ngo-fast 6 ekuseni. Abengenelisanga ukuzwa indaba zethu ilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.